bona labo bantu yibo okuthiwa kona bazangena ku-interim committee ezabe ibambe obulawayo kuze kufike ilanga lapho okuzaba khona lo khetho khona olweprovinsi epheleleyo. So lapha kobulawayo silamalunga angu-25 ayiwo azabe eku-interim committee leyo ezabe idonsa ubulawayo kuze kufike isikhathi sokhetho. Ukuthi bayahlala isikhathi esingakanani akwaziwa muntu. Okunye lokho futhi kubangelwa yikuthi njengoba likwathi sonke siphansi womkhuhlane lowo umvalele endlini i-COVID-19 owenza ubana singakwanisi ukubuthana sibaningi. So bekungasoze kuyenze ukuthi kube le provincial election ngoba leyo iyabe sigoqela abantu abaningi abagoqela ama-districts even ama-cells aweparty nokukhokheli bonke. So kusuke kube sokusiba labantu abaningi kakhulu. Ngakho-ke bakubona ukuqondela ukuthi okwakathesi njengoba salisana lo mkhuhlane lowo owe-COVID-19 akubeke le interim committee le elabantu abangu-25 abavela kuma-DCs.
Akula yini kukhonona ukuthi amagama amanye siwabonayo lapha ngani ngabantu abavela esigabeni seMashonaland, akula yini abakhalaza ngakhona lokho? Njalo ungathini wena ngodaba lona lolu olokukhethwa kwabantu abavela kwezinye izigaba besizothola izikhundla khonapho kobulawayo?
Ubulawayo is a metropolitan province okusho ukuthi ugoqela abantu abathiyetheneyo abaningi abavela ezindimini ezithiyetheneyo. Silabo abantu abesindebeleni, silabo abantu abanye abesishoneni, kodwa abanye abazalelwa khonapha bakhulela khonapha, abanye bengakwazi lokufika emakhaya abo khonale esishoneni asevele sibeyakhele ngapha, abanye sebe-recycled kubontaba zinduna kubonyamandlovu kubo bubi lapha endaweni ezithiyetheneyo. So laba abantu laba sokufana lokuthi sebengabantwana khala. Ngakho-ke akula muntu ongakukhonona njengoba ngitshilo le yi-interim committee and kukhethwe abantu abavele babekhethiwe kuma-DCs ngemuva le. Ngakho-ke ngabantu esikwazi ukuthi bebevele bekhona ngapi emhlanganweni. So akula nto engamangalisa njalo engavusa ukubana kube lo muntu osekuqasa ukufaka indaba zomkhetho abatshabe lezi azingeni ndawo la. Kuzabuya isikhathi sokuthi kuza kuthiwo-ke wona hhayi sokukhethwa-ke i-provinsi egcweleyo. Lapho-ke yikho lapho sozabuya-ke abantu bechechene bevela endaweni ezichechene njalo. Thina ngapha asikhangeli ngobuhlobo ukuthi lo lishona lo lindebele lo livenda, sikhangela ngokuthi wona umuntu lo umntwana nomhlangano na njalo ube semhlanganweni okwesikhathi esingakanani ukubana avunyelwe ukuthi ancintise ekhethweni le province.